kukhanya sokungani sokubayangisa yikho uMadam Mnangagwa iFirst Lady sehambe sitha wafika wathusela amapholisa wathusela lalo umfana esingathi witness ukuthi ephike kodwa siyakwazi istatement yamapholisa mdlane bobotshwa uHenrietta Rushwaya kwahle kwaphuma ukuthi uHenrietta uthwele igold kaFirst Lady akusesabisi akusethuseli sokuyimvelo siyakwazi ukuthi uHenrietta ulobuhlobo leFirst Family siyakwazi njalo ukuthi uHenrietta ulembali yobuqili indawo eziningi ephonga ukuphuma nje singazi ukuthi uphuma njani sokusobala ukuthi uHenrietta amandla vele de wathatha kusihlobo sakhe esingupresident weZimbabwe njalo engupresident weZANU-PF lokhu umama othepongu papazele sithi amapholisa kawamgezise umsulwa hatshi yikupapazela nje kodwa abantu sebezwe elikantulo
Sokuvelile mhlophe ukuthi inotho yeZimbabwe intshontshwa ngabantu abaphezulu bencedisana lamapholisa lama-CIO. Lithi ningalokho.
Silembali enengi sisizwa ukuthi imali yachabalala njani. Echiyajwa ama-diamond achitha kanjani kulembada lamanye amakhampani avele engabhaliswa emthethweni yikho ke asina ndaba lokuthi namhla uMadam Mnangagwa okusebiya sevuke esithi hayi umsulwa konke lokhu kutshengisa mahlabe zulu ukuthi eZimbabwe akula sanction kulo busela abahukuluza imali banengi kakhulu laba abaconnected leZANU-PF superstructure into eyenziwe nguHenrietta kayibanjwe ngobunono amakhotha khona angathuselwa leFirst Family inga interfere lama witnesses